isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
da ukuthi umuntu laphelele impilo yakhe ngendaba yokuthi kulendawo okuthiwa yokuphakha kumbe ukubhadala indaba zokuphakha le into esibile mangalisayo ukuthi kuleli Zimbabwe thina sifithi sikhululekile njalo sidila elizweni lethu kukhanye kunabantu abangalisabulalana bebulalekana indaba encane efana nami.
Kulowesilisa odutshulwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni.
Iministry yethu yanceda sile fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe-mining.
Umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka owe-Mine Entry Exhibition oqale lamhlanje koBulawayo. Umeli wesigodlo seMelika eHarare Ambassador Brian Nichols lamhla ubhotabhota elokishini le-Glenview eHarare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesihudo se-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulowesilisa odutshulwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana phezu kwendawo yokuphakha imota ezitaladeni. UMadubula ngosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane, ukuthi umufi yena uleminyaka engamachumi amane. Ababili laba kabakabethwa ngamagama. Kuqhamuke ingxabangxoza ngemva kwesehlakalo lesi. UZulu watshisa imota kaMadubula. Amapholisa athi asaxwayisisa lolu daba. Umufi ubikwa echiye unkosikazi ozithweleyo labantwana abane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu njalo eyisiyakhamuzi seHarare umnumzana Charles Nyoni ngesahlakalo lesi.
Le into edamisayo sibile ukuthi kungatholakala ukuthi umuntu elahlekele impilo yakhe ngendaba yokuthi kulendawo okuthiwa yokuphakha kumbe ukubhadala indaba zokuphakha lezi. Into esibile mangalisayo ukuthi kuleli Zimbabwe thina sifithi sikhululekile njalo sidila elizweni lethu kukhanye kunabantu abangalisabulalana bebulalekana indaba encane efana nale. Kuyamangalisa, kuyadamisa sibili.
UMadubula kukhona yini elikwaziyo ngembali yakhe ngoba amapholisa akakasho lutho ngayo?
Sisakudinga njengokutholi njengoba sithe sifika endaweni amapholisa esekithi amgijimisa amhambisa e-central. Kodwa yini, ngumuntu nje osakhulayo laya oleminyaka eyi-25 okwade nemotonyana yakhe nje aliyade hamba ngayo eyiyo ebangele ukuthi kube nomsindo lo. Njalo nje into enanzelelweyo yokuthi phakathi kwemoto yakhe obethwele izinto ezifana namarigalia lawa awomhlangano wezanu-PF ngoba kade kunamasikafa ngani maminyana sibili ngasehlaleni sangemuva emotweni. So ye, umuntu osakhulayo sibili, kodwa igama lakhe asikabe lasisamelela amaphoyisa ukuthi esitsheli ukuthi ngubani igama lakhe.
UMadutshulwa umufi kukhona elikuzwayo ngembali yakhe?
UMadutshulwa nje umufi igama lakhe asenelisi ukuthi silikhulume okwakathesi njengoba umthetho wesithi kumele liqale kwaziswe abemboni yakhe njalo nesihlobo eseduzane naye ukuthi usebhubhile. Kodwa nje into esiyaziyo ukuthi unkosikazi yakhe simbonile njalo saxoxa naye. Unkosikazi wakhe uzithwele. UMadutshulwa lo umufi lo uthiye abantwana ingane ezingu-4, ababili bakhona ngabomfazi wakhe bokuqala, ababili abethu bakhona ngabomfazi wakhe lo ozithweleyo onguye ohleleyo kathesi.
Unkosikazi kamufi ubesithini?
Unkosikazi ubephathekile kakhulu ngendaba le ukuthi shuwa umkakhe okade ephandela imuli yakhe ukuthi ehambise abantwana esikolo ngokugezisa izimota njalo nokuphakisa izimota edorobheni njengoba nje ukuthengisa njengoba wabe waba nguvenda kube sokwaliswa njengoba uhulumende wabaxotsha emgwaqweni ukuthi bathengise.
Lo mnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu njalo eyisakhamuzi seHarare ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7. Umbukiso omsebenzi wokwembawa lonyaka owe-Mine Entra Exhibition uqale lamhlanje kobulawayo abesifazana abakubhizimusi ugatsha lokwezemba ngoba lokuthi ilizwe livule kwezamabhizimusi Zimbabwe is open for business ngoba bephuza ukupha osomabhizimusi besifazana abaphatheka kwezokwemba amalayisensi. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Umbukiso wezokwemba uqale kahle lamhlanje kobulawayo lapho abesifazane abakubhizimusi lezokwemba abaqale umhlangano wemfundiso ehlafuna ngababhekane lakho malanga wonke kubhizimusi. Umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uvule umhlangano wemfundiso yabesifazana abakubhizimusi lezokwemba ethi kuhle ukubona abesifazana bengena kuleli bhizimusi elande abesilisa. Unkosikazi Nyoni uthi ugatsha lwakhe lebhanga elisha labesifazana lilemali yokuhlomisa abesifazana abakubhizimusi lwezokwemba ukuze labo bathuthuke kulumsebenzi.
Iministry yethu iyanceda sile fund okuthiwa yi-Women's Development Fund. Siyabanika ke omama izimali lapha befuna ukuthenga i-equipment kumbe lapha befuna ukuvula ama-centers awe mining. Ayi lokho sokuzaphela ngoba kule act ebuyayo i-mining act mine and minerals act leyo izakwenza ukuthi abantu bancediswe kuhle kungabi lokucindezelana ngabe lobandlululo lapha kule act kumbe lapha kulomthetho. Ngifuna ukukhumbuza abantu bakithi ukuthi singesabi, sebenzisa umthetho ukuthi udinge ilungelo lakho. So omama kabaphakame baye ku-mining ngoba bengihamba labo mama abavela endaweni ezithiyeneyo balama-mine elizweni lonke kodwa ngapha angaboni omama abaphakamayo besithi bayamayina kumbe ubabona sibili begaxa izikhwama begebha besimba imigodi ngokuphakemeyo. Asiphakame nini sibe ngomama lathi abalama mines omama abenza kule.
Umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ungene lumhlangano wakhuthaza abesifazana ukuba babambe ziqine.
Njengami ngiyabonga kakhulu inkuthazo evele kuminister umama Onyoni. Inkuthazo enhle kakhulu ikakhulu nxa ebesekhuluma ukuthi i-challenge kumele umuntu ayinanzelele ukubana iveza i-opportunity enhle. Nanzelele njalo ukuthi nxa abanye bethu besiba involved kuya kuba ngumakorokoza libala esesibanike lona kati ngama small miners ethu okumele sibanike that respect.
Abesifazana beZimbabwe sebaqala ukwemba beliqula kodwa bakhala ngabogatsha lezokwemba oluthatha isikhathi ekubapheni ama-license okusebenza okusemthethweni. Unkosikazi Lethwina Nyagano okhokhela iqula labesifazana abembayo abeChivero Women Mining bakhalaze kumphathintambo Nyoni bethi kunje bona lokhe belinde ukuthola imvumo yokwemba
sa-register ukuthola i-license yethu ye-mining ngo-February. Lanamuhla akwabi le progress asikatholi lutho. Esikufunayo thina ukuthi kwakhona besinike impendulo yethu besitshela ukuthi ukuhamba njani ukuthi sesingaphi i-application yethu singaphi kwesikhathi, you know.
Iningi labesifazana abakubhizimusi lokwemba bakhala ngokuncindezelwa ekuqaleni amabhizimusi lekuthengiseni amatshe aligugu ngemva kokwemba. Umqondisi webhanga labo mama i-Women's Bank unkosikazi Mandas Marikanda uthi ibhanga lakhe lilayo imali elinde ukuncedisa abesifazana abakubhizimusi lokwemba bangasabeli kude abaze bezodinga imali yokuthuthukisa amabhizimusi abo. Umbukiso walonyaka wezokwemba ugijima ngendikimba ethi Mineral Beneficiation Catalyst for Economic Growth. Umbukiso lo uqale lamhlanje ukhangelele ukuphela ngolwesihlanu kuyona le iviki. Umbukiso walonyaka ukhangelele ukuvulwa okusemthethweni kusasa ngumphathi ntambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umeli wesigodlo seMelika eHarare uAmbassador Brian Nichols lamhla ubhotabhote elokitshini leGlenview eHarare elequla elivela elizweni lakhe behlolisisa isimo somkhuhlane wesifudo secholera wona usubulele abantu abedlula amashumi amahlanu elizweni. Lokhu kwenzakala iningi lamalunga idale lephalamende liphiwe umuthi wokuvikela lumkhuhlane ekilinike yaleli dale lamuhla. Asizweni okuningi okwenzakale kuleli dale kungxoxo lonkosikazi noMathemba Ndlovu okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, laye ophiwe umuthi wokwenqabela umkhuhlane wekholera.
Konke nje besithontiselwa, kungayisisi ukuthi nxa usithontiselwe songathi ingcekeza or uphile umathanda. Hayi, thina sithongutshela nje ukuthi umuthi wokuvikela ikholera, especially abantu ababhesi eHarare lapho ekhona. Imfundiso okwanamhlanje asizange sibe layo, khonokho nje ukuthi kade siyithola emakhaya lapho esikhona, ukuthi siyafundiswa ukuthi sihlale endaweni ezihlanzekileyo sipheke ukudla kuvuthe. Imfundiso yekholera leyana sigeza izandla singakayenzi anything. Sizonceda abantu abahlala eHarare ngoba ezigabeni zethu asikakuzwa ukuthi umuthi lo uzafika, njalo ezigabeni zethu umkhuhlane lo ubungakafiki.
Esingathi kumqoka okukhulunywe ephalamende lamhla kuyini?
Okay, thina ngapha ku-upper house besikhuluma nge-economy. Kule motion ye-economy emuve izolo ngu-honorable Mahlakada yakade lokhu esiyihlafuna lanamhlanje. Sibonisana sibatshela ukuthi uyabona ukuthi i-US dollar noma befuna noma bengafuni vele seliyalile umsebenzi. So kade sizama ukuthi lathi sifake i-solution ukuthi ngabe uyayenza bibeke eceleni i-US dollar kuze sisebenzise irandi njengoba i-South Africa iseduze lathi ngoba okwe-US dollar akusakwaniseki.
Sibonile njalo elinye ilunga ledale lephalamende wezanu PF esithi ibandla le-MDC yini elibangela ukuthi intengo yempahla iqonge lokunye okwenzakala elizweni, likuphendule njani lokho?
Lokho vele sesikwazi ukuthi i-chorus yabo ukuthi bayangena bengalutha bengaqeda sebeblema i-MDC ukuthi yeletha ama-sanctions bona beyiba bazingela wona and njalo bekhankasa babevele bekwazi ama-sanctions akhona. So akula sizathu abangasitela sona ukuthi bethi MDC ilethe lokhu yikugatsha nje ngomuno kwabantu asebeyedlulekile.
Lo nkosikazi noMathemba Ndlovu ilunga ledale lephalamende okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxelaye eseHarare. Abenhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe baqhube umhlangano wokuhlaziya uhlelo lukahulumende lweziqondiso zokuzinzisa umnotho welizwe ole-Transitional Stabilization Program ukuthi lutshoni njalo lusangaphi ilizwe. Intatheli yezindaba ye-Studio 7 uBathabile Masuku usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi uhlelo lukahulumende lolu ole-Transitional Stabilization Program ngokwalo alulubi nxa kukhangelwe ngezomnotho emabhukwini, kodwa lokhu kuletha ubunzima kuZulu njalo akuhambelani lezombusazwe kanye labantu jikelele. Lezi ngcwethi zithi njalo kuqakathekile ukuvikela lokho okwasetshenzelwa ngabantu njalo lalokho abalakho emabhanga esikhathini lesi ukuze kungaphindwa ukwenzakala ngomnyaka ka-2008 lapho iningi elalahlekelwa kakhulu yizimali. Ingcwethi ehlolisisa ngezomnotho umnumzana Kholisani Moyo uthi uhlelo lolu luqondile njalo lungaletha intuthuko nxa lungaqhubekela phambili, kodwa usole kakhulu indlela yokwethulwa kwalo okuyikho okwenze abantu bethuke.
Ipolicy lethwe nguminista, thina njengama-economists siyavumelana layo. i-policy esibona ngani ngaletha intuthuko nga ingavumeleka ukuthi iqhubekele phambili kodwa nje uhluphe esibonayo indlela elethwe ngayo yiyo engasaba ngandle ngoba besikwazi vele ukuthi ama RTGS balance lawa akhona awahambelani le US dollar lama bond lawo esiwaphethe akahambelani le US dollar.
Umnumzana Angleston Sibanda wenhlanganiso ye Shalom Trust uthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi abantu bagcwele ezombusazwe ekhanda okuyikho okubuyisela muva intuthuko yelizwe.
Uhlupho silalo njengamaZimbabweni yikuthi singqondo zethu sigcwele ipolitics. 20 something years or for donkey years lokho kwavula inyamazana le kuthiwa MDC ingqondo zethu zihlala zigcwele ipolitics sesicabanga ukuthi yonke into sikuthi ngani twa sidla ipolitics amaZimbabweni sise expect ukuthi sibona ngani ukuthi uChamisa Chete angabusa i-economy izavuka ilungile kodwa yithi esithona sibhizi asilimi asisebenzi afuca amadoda amadala njengangathi ethengisa imali ezitridini kulokuthi sihambene emapulazini siyelima.
Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso ekhangele ezamalungelo kaZulu ophila ngokuthengisa yena ke uthi kumele inhlanganiso ezizimeleyo zehle ziqonde ebantwini zifundisa abantu ngokwenzakalayo khona wonke umuntu ezazwisisa njalo abone ukuthi ilizwe liyangaphi.
Ngiyadinga ngalokuthi isibuzo sathi ifundisa abantu uhulumende enxeke amehlulu ukuthi athi abantu babekwazi kwenzakalani ngento zama-fiscal policy lezi lama-monetary policies. Kuyadingakala ukuthi khona sihambe ebantwini siyabatshela ukuthi exactly kwenzakalani sibanike ispace bakhulume nge-crisis leyenzakalayo lokuthi bona bafuna kwenziwe njani.
Ugogo uJulia Nkomo isakhamuzi sakobulawayo uthi akubuyele endaweni yokulima njalo kuqakathekile ukuthi abantu balime ngoba akula muntu ongasebenzela omunye.
Khona ukusibili ukuthi akubuyele endaweni yokulima, that is true. Okurongo nje ukuthi lina abantwana kalisafuni ukuhlala emakhaya sesisakhe umntangakhe izindlu lapha edrobhini yabo seqedile abafazi bona kabasafuni ukuyahlala ekhaya. That is bad. Asakhe nini imizi silime khonoko ukuthi silungise nini ilizwe lethu singazathi sifuna ukulungiselwa ngabanye abantu.
Ukuze isimo elizweni silunge, kuqakathekile ukuthi abantu bebophe ziqine njalo bekhangelele ukuthi insuku ezizayo zingaba buhlungu, kodwa isiphetho izinto zizalunga nxa kungalandelwa lolu hlelo. Amabhizimisi amaningi asevalile ngenxa yokuguquka kwesimo elizweni mihla yonke, belindele ukuthi basebenzise imali yakwelemelika. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho ebezisemhlanganweni lo zithi abantu beZimbabwe abakwazi ukudala imisebenzi njalo bacabanga ukuthi umsebenzi ngowokugqoka ithayi yikho lasemakhaya abantu abasalimi okutsho ukuthi labantu balomlando wathi ukuthi basole uhulumende kokuphela kumele bazibuze ukuthi bona benzani. Uhulumende ukhuthazwe ukuthi aphungule okuzwayo ukuthanda ukusebenzisa imali mahlayana nje okuyinto emqoka ekudaleni isikwelede elizweni lokukhuphukiza isikhexe kwezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni ole Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwa yilezi yilaba ngabakwenzayo ukuphathisa ukuthuthukisa umnotho welizwe osugaqa ngamadolo. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Iqembu lamalwecacha elilwisa kwele Somalia ele Al-Shabaab selibulele abantu abahlanu abagoqela isizalwane seBilitani ngemva kokubethesa icala lokuba zinsoli zikahulumende walelo lizwe lweBilitani leMelika. Umthethwandaba we-Al-Shabaab ohlale edolobheni leJilib ugwebe laba bantu izolo ukuba babulawe ngokudutshulwa. Iziphathamandla zakwaleBulgaria zibika ukuba amapholisa asenelise ukubopha umuntu owayedlwengula lokubulala intatheli zindaba elodumo yalelo lizwe UVictoria Marinova, umtshutshisi omkhulu kulelo lizwe, uChief Prosecutor Soter Tsarov, ubike ukuba uSeverin Krasimirov, oyisizalwane seBulgaria, ubotshelwe kwele Germany. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho lokuqansa kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, izizalwane zeZimbabwe zibikwa sezithumeza impahla le ngobuningi. Lokhu kwenzakala lanxa uhulumende elokhu engakasusi umthetho wenqabela ukuthengwa kwenye impahla phandle kwelizwe. Uhulumende uthi umnotho othiwa i-Statutory Instrument 64 kuzamela ufakwe eceleni ukwenzela ukuthi abantu benelise ukuthenga impahla phandle kwelizwe. Kodwa lokhu ukhona. UChris Gando, Studio 7, uxoxa lesizalwane seZimbabwe. Umnumzana Cassius J. Simana Mpofu ngalolu daba.
Ye, phela isikhathi sonke lesi loba nje izinto ekhabe ziraiht abantu bebethenga, kodwa phesi ungathi indlela sebethenga ngayo sibabona ku-highway lapha umalayitheretelisata isikhomba ukuthi sonephrobhlemu enkulu ekhona ekhaya. Sesiwele kuminyaka ka-2008 obekuyibelobuzima khona abantu bezele sebephila ngokudla kusuku e-South Africa. Kuyabonakala sukuthi ekhaya sokukubi yaphuma impahla ziye ekhaya kudla kakhulu kokubonakala ungathi kuthelwa ngabantu behamba lapha ekhaya.
Okubonakala kakhulu impahla ezinjani?
Wabonakala kakhulu izinto zokudla. Ma ufika lapha abathola khona impahla laba abazitholela impahla bezinto ekhaya kakhulu into abajuleyo into ezengegrosali nje isikhathi esiningi esibona bengathi bazingazokwakathesa.
Yona kodwa intengo injani khona ngapho e-South Africa ikakhulu nxa uqathanisa lale esiyizwayo ukuthi ekhaya iqansa mihla ngemihla?
Intengo ngapha i-right kakhulu loba nje irandi lingathi liyawa lilokhu intengantengo okuthile likwenzakalayo. Kodwa-ke lona ngokwale randi lihambelana lempilo elapha e-South Africa ndo nje abanye bekhala bethiso ngathi into esingasezithula. Kodwa-ke masisizo lokho esikuzwa kuvele ekhaya kuthuthi ekhaya sokudula kakhulu into eziningi ngathi ziphindwe kathathu kwintengo le esithenga ngayo lapha e-South Africa la masi zinto ezithule ekhaya. Kuthuthi ekhaya kusokulokunzima sokudula kakhulu so-3 times i-price esithenga ngayo lapha thina e-South Africa.
Manje khona ukuthumeza impahla zona lezi ezithengwayo khona ngapho zisiwa ekhaya kulula na?
Akukho lula kakhulu ngoba labo omalayitha labo badla khonapho ungathenga impahla igrosa lefika 2000 lawula kukuthia imali egijimela ku-1000 yokuthwala asuke lapho ayekhala futhi nokuthi ebhodi ezintu lakho kungadluli lazo ngoba umthetho labo babeuphathisile iminyaka ezivele i-statutory instrument yana eyayivalele ezimpahla ukuzingena ekhaya lokhu usebenza lanxa lezo mpahla zingasekho ekhaya into ezingama-i-cooking oyilini amasepa lento ezinye ezinjalo abazivumeli ma uthela sebhodi abala bazithathu ngaba lo mnyama o ma ungabengasathanga kugcina ibhoda ithuthe enkulu kakhulu so kuba nzima kithi ngapha kucina intengo zangkhona sofosa ukuhambelana nekhaya. Kodwa-ke sesithi thina ngoba kungabe kudule kodwa kukhona ekhaya sizwa kunye kudula kanjalo kakukho lokuba khona apho otholakala khona kuba nespanic buying. So ubunzima esibhekana labo athesi ukuthwala ukubhadala konke esikwenza abantu abasithalela impahla kodwa aphandle kwalokho hhayi into ziyadhingeka ezitolo labo malaita ngoba yibhageni sikhuluma into yola kuthi ukhulumisani layo ukhale layo akuzwa ukuthi awukhala kanganani. Kodwa-ke hayi ngathi kungcono kakhulu la
bona abantu abavela ekhaya zodinga imisebenzi khona ngapho e-South Africa sebebaningi yini nxa sikhangele udubo olusekhaya?
Ngakukacacokwakathesi ngaphandle kokuthi sikhuluma ngokuthi bevele abantu bevele besiza isikhathi sonke besiza ngapho e-South Africa bezodinga imisebenzi kodwa asikaboni ngemva kokuwa kwe-economy sokusenzakala ekhaya ukuthi inamba layo seyikhuphukile na. Kodwa kuzabonakala ngoba nakhona khonapha into ngathi yazimanga kuhle ukuwa kwerandi le-industry ngoba last week ufona i-government isenza conference othi azame ukukhulumisa ngendaba zomsebenzi ngoba bebona ukuthi ikhanya ngathi i-percentage yabantu abangasebenzi iyakhuphuka. So labantu abazavuya bevela le bebarekela umumo wenotho osukhona kuzoba nzima ukuthi bathole umsebenzi ngoba nakhona ukuthi bathole umsebenzi kumele babe namaphepha abavumela ukuthi babe la. Lawo maphepha athi asatholakali into ento ezingamaphemit anzeke bazithola kufela application epemit entsha. 1, 2 amasilamu asebebanika thesi ma umuntu esiye uma sebezefuna silamu so kumele ukuthi achiye i-passport yakhe angene ngayo ngale. So kusiba nzima ngazi ukuthi kuzobanjani. Kodwa-ke awukabi nesenzi enkulu yonto into abangenayo mhlawumbe sikhuluma nje incuso sebenzena ngokuningi ngoba thina sikuzindawo asazi ukuthi kumi kanjani kwamanje.
Manje nxa ukhangele lo umnyaka kusukela kusiyafika uDisemba kuzaba kunjani kakhulu eborder lapha sizabona abanengi bethumela impahla yini lokuyekhaya
okuyekhaya kuzoba nzima ebantwini abaningi bazohamba kodwa abazi kuba baningi into engiyibona izokwenza ama ufela impahla zizoba ningi zisiye ekhaya ngoba neshuwa ngendlela umumo oyiwona ekhaya kusiyafika uDisemba kuyabe kungaselani uthola ubonakala ezitolo unless ma kungaba khona ongathinta ngesikhathi esincane kodwa ngaphandle kwalokho ekhaya kuyabe kungasela lutho so ukudla okuningi kuzovela e-South Africa kakhulu sibona kathi ebhoda kuzoba nzima kuzoba pizi ngokudla okuzabe kusiwe ekhaya abantu abazikuba baningi kakhulu ngoba lakhona ukuhamba uyale umuntu uzobhala into azithengileyo lapha lokuya ekhaya le ndleko ziyabaningi abantu bazakhetha ukuthi bathumele imali bathumele ukudla kuya ekhaya or babiza abantwana laba abanemvulezi bazilapho uzinza bazoziqhisa sekhithini benazo la kodwa okuningi okuzophuma ekhaya kuphuma apha kushiye ekhaya ngobana kuthi kuzaba yikudla abantu abazikuba baningi kakhulu
Lo mnumzana Cassius J. Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le South Africa. Abesifazane weZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa bakhala ngokuthi badliswa imbuya ngoluthi ngabaqhatshi abephula amalungelo abi mahlayana. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labeZimbabwe elabalekela ubunzima ekhaya lisiyazama impilo kwele South Africa likhala ngokuthi licinga libanjwa ngamandla ukuthatha loba yiphi imisebenzi abayitholayo egoqela endaweni zokuyadlela emaplazini lasezindlini. Laloba belemsebenzi yabo abayifundeleyo yaphezulu.
Khona elinzi sobuhlungu kakhulu lo ntombazana owaqhatshwa umlungu. Umlungu wathi ukunikeza 6000 and then phezulu kwale 6000 umlungu oyindoda wasethi what if ngifake leni 4000 uzokungenzisa ucansi.
Lo nkosikazi Nobuhle Ndlovu Mthombeni wabona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo abasebenza ezindlini kwele South Africa eye izwi Domestic Workers Alliance. Lolu daba lulandisela omama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa abebebuthene eHilbo bekhanda amacebo okulwisa inhlupho abahlangana nazo. Futhi ukuswelakala kwemisebenzi kwele South Africa sekwandise ukuhlukunyezwa kwamalungelo esebenzi ikakhulu ezibuya phandle kwelizwe. Inhlanganiso yabo le isithola ukuthi iningi labomama beZimbabwe abasebenza ezindlini kwele South Africa liyancindezelwa kakhulu ngabaqatshi.
Usebenza more than 8 hours awukhona ukucela increase awukhona ukutsho ukuthi this is overtime because usitshela ukuthi you are not educated example abasebenza amabhenki amathitshala umnyaka mawuphela bakhutshulelwe iholo lawo but abasebenzi bezindlini kumele ukuthi uyoguqa phansi ucele ukuthi ngicela i-increase.
Nkosazana siyamthanda Dube odabuka kobulawayo ufike eGoli ngo-2007 wafika wasebenza endlini yamakhiwa. Wathi umqatshi wakhe wambhaxabula kabuhlungu ngemva kokuhambisa umntanakhe oleminyaka emine 4 years ekhemesi esiyamdingela umuthi ngoba egula. Icala lakhe kwakuyukuthi indaba etshiya umntana ekhiwa oleminyaka elithumi lesithupha 16 years eyedwa endlini kulokuthi alinde owekhiwa lo ekelo wakhe aqhubeke egula enjalo. Yena-ke uthi wasukuma wazilwela wayamangalela umqatshi wakhe.
Ngawa wina ama case wonke so akuna sisidingo sokuthi wesaba ukuthi ngoba ulama paper wena maybe awusozi indaba yakho isizwe kanjani oro kanjani imithetho yomthetho whether ulama paper ora ulama paper asiphakamele nini ukuhlukunyezwa singavume ukuhlukunyezwa singabomama sisebenza emakhishini.
Inhlanganiso ye izwi Domestic Workers Alliance ikhuthaza omama ababhekanela lokho ukucindezelwa ukuthi basukume bazilwele ngoba umthetho awuvumi ukuthi bancindezelwe. Ethi kule ndaba ezineke seziphanyekwe emthathwani ndaba kugcine abacindezelwayo laba sebehlawulwa. Kanti komama beZimbabwe abe bebuthene eJohannesburg befundiswa ngamalungelo abo lawa bade kusiya phambili sebezazilwela. Mina Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Singakaluqhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulois Lisa odutshulwe wafa eHarare lamhla ngemva kokuxabana ngendawo yokuphaka imota ezitaladini. Umbukiso womsebenzi wokwemba walonyaka we-Mine Entra Exhibition uqalile lamhlanje kobulawayo. olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.